eqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngalolu daba kunezinto ezingani zitshelile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebeleminyaka pho sengafike ngu-20 behlezi kwindawo. Umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli, bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu? Kuyini akade bekwenza bona iminyaka yonke le? Kungani bengababophukisanga kudala? Kungani bengabadidulanga kudala? Kungani namuhla? Khonoki kwebesitshengisa ukuthi kule problem ekhona eZimbabwe lapho abanqase befuna ukufiksa abanye abantu bese besebenzisa imithetho akade beyihlalele bese beyafiksa, kanti labo bebevele behlezi phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo.
Njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu, lingenela njalo kundaba zemvelo lamalungelo ayo. Selike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo lapho lisebenzela khona?
Indaba esihlangana lazo kakhulu yezokuthi amadamu ayaqakathekiswa ukudlula amalungelo abantu. Phosilizwe lonke nje jikelele sihlangana lakhonokho ukuthi nxa sekukhangelwa idamu selikhangelwa libe yiyo into emqoka, kube sekungalabantu okukhangelelwe futhi ukuthi babebenefitha kuleli damu abaseyinto yalutho. Siyakuthola khonokho lalona leli damu elakhiwayo emathekeleleni North elelekhi gwayisha ngani liqakathekisa ukwakhiwa idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambaniswa yileli damu. So kuqakathekile futhi lokho akubi lidamu kuphela, sihlangana lakho lama-projects nje atshiyeneyo abathi ngama-development projects. Uthola ukuthi kumbe yikwembiwa kwezinto kwama-minerals, kumbe yikwakhiwa komgwaqo, kumbe yikuphelisa kwamadolobho, kumbe yikufaka kwama-nature reserve indawo zokuhlala inyamazana zasendle. Lezo ndawo ziyaqakathekiswa ukudlula amalungelo abantu.
Lapho abantu abayabe bethe badudulwa khona kufakwa iproject kumbe kufakwa idamu, bayaphiwa yini imali yokuthi bayekwakha kwezinye indawo kumbe bayajikelwa njiganga?
Ilizwe leZimbabwe lasayina umthetho okuthiwa yiKampala Convention, umthetho wamazwe enhlangano yase-Afrika, i-African Union. Lowo mthetho uthi nxa abantu bedudulwa kumele bakhompasethwe, njalo futhi ungumthetho ophoqayo ilizwe ukuthi likwenze khonokho. Ilizwe leZimbabwe lihlanganela kumthetho ye-United Nations etshoyo njalo ukuthi kumele abantu bakhompasethwe. Kodwa ilizwe leZimbabwe eselidume ngakho yikuthi abantu kalibakhompasethi lapho libadidula.